Akwenzakala kwe-MDC kulusizi but ngibona ngazathi okubuhlungu abangafuni ukuvuma inhlangothi zonke ulufana uqale ngo-2005 lapho owayethandwa ngabantu abaningi bamvumele sethula isisekelo and abakhala kade ezingesisekelo ababalisa umajemu kuphi bangama-beneficiaries okwethulwa kwesisekelo ngibona ngazathi into eluhlupho nge-MDC basuke bakhuthanisa kakhulu ukukhipha izalo babalekela abathi ngama-founding values abo okunye kwangikhona kuma-founding values abo kwakuyi-constitutionalism.
Nanti udaba mnumzana Tiroza uyakhuluma lapho umnumzana Fuzwayo uthi okwaphambanisekayo i-constitutionalism isisekelo sombuso webandla akusitshele.
Ngo-2005 kwaba lephutha le-constitutionalism. Into eyayenzakala ngo-2005 yikuthi inkokheli zonke nje zaphambanisa ngokuba lokhetho udaba lwe-senate. Into eyayimele yenzakale yikuthi i-MDC kwakumele zilandele i-Kokokujongu ubaba uTsvangirai njengoba phela yena ngesekelo sombuso sebandla kwakunguye owayebambe ngose-major policy. So kwakumele kulandele lokho kwakujongu uTsvangirai ukuthi kuhambe ukhetho kwakuvele kuliphutha ngoba kwakungele then kuleyo ndaba futhi e-constitutionalism bona ngani i-constitution iqale sikwephulwa okusobala ngo-2007 lapho umama uKhuphe wabambana labanye ukuthi bekhiphe umama uMadibenga isikhundla sakhe ayekhethwe ngo-18 March 2006 ku-Congress eyabakhona eHarare. Okwayenzakalayo ngaleso sikhathi yikuthi umama uMakhuphe babethe kuyakuba le-Congress eMakhandeni. Bathe befika eMakhandeni babona abantu abaseke kumama Madibenga bebaningi kakhulu. Bathela amapolisi ukuthi becitha abantu. Namhlanje uMakhuphe basifuna ukwenza bona i-challenge ze-constitutionalism.
Nantu daba umnumzana Fuzwayo uthini wena lo?
Ubona ngazathi umfowethu akubekayo kungokunye kwamaqiniso kodwa okuluhlupho eZimbabwe ukuthi kwakufuze kulandela ubafuswayo nankhona ukuthi ibandla akufuzanga kulandela umuntu. Singafundisa abantu beZimbabwe ukuthi kulandela umuntu. Umuntu wonke owenyama ulesikhathi samabhuku. UMakhuphe kukhona kuphambanisileyo kodwa uma sithi ngo-2007 anje uMakhuphe waphambanisa ye kulisiqiniso ukuthi kwakuphuna sokutshintshiwe ukuthi i-Congress yenzakalela ngaphi e-restaurant yakhe. But uTsvangirai noMakhuphe bonke babevumelana ngaleso sikhathi kwakumna. UMakhuphe ukhala kathesi kodwa izikhathi zonke lezi ubevumelana nokugaya ngokuthi senziwa nguTsvangirai. Ngiyakwazi abantu abaningi ungathi uTsvangirai ube namabatha abakuthandi kodwa uTsvangirai ulufa lolu lungene ngaye ngokuthi ungagayana 2005 wephula isisekelo abantu bamsekela 2007 wavumelana noMakhuphe besiya ephula isisekelo uMakhuphe kakukona ngakuthi kuyintweni 2010 ngesikhathi kuthaya uMangoma uMakhuphe kazange ekhondeme i-violence yithini ngoba wetazitheni ukuthi uthiyile lapha uTsvangirai naye kazange ebone intweni. UTsvangirai wahamba lapho waqeda waye efula isisekelo uMakhuphe yikho sebona ububi ngoba sokusidla ekhaya. So ngibona ngazathi zonke zonezi zinto uma sifuna ukuthi sakhe iZimbabwe esachileyo eleqiniso etshiyeneyo lokwezani kubuza ukuthi ngitsho ukuthi ngelanga elinde ngaba yingxenye yento embi ukwenzela ukuthi abantu bengakhophi into embi kumbeni bebone ukuthi-victim when isikhathi sonke ube yi-beneficiary yentwezi kuphambanisekile kulokho kuphambaniseka ngibona ngazathi ngabe abantu babesise ngabe kathesi abazange balandela kakhulu ikhodi buyisane njesinyemoti uma babesisiye ukuthi bafuna ukukhulula amaZimbabweni but ungakukhangela into kwakhona kakhulu kuphinda kuvele futhi isandla sani sezanu. So ngibona ngazathi into esiluhlupho kathesi ukuthi ama-factions onke from 2005 adabukana ibala lezonu bivela kakhulu ukuthi obani bathengwe izanu obani bathengwe izanu.
Aliyazwakala udaba kuthi isikhathi isesesidliwe ngumangoyo. Ungasigqibeli uhlelo lwethu umnumzana Jirotha.
Ngine indaba yabomama ngobomama babeya kuthi uTsvangirai useyi-defector. So into le kuphuthe eyenza wayekwazi phela ukuthi uTsvangirai lathi abanye abakumenisa singasoze siyingenele right. ngisebenze ku 2014 ngananzelela ukuthi 2014 laphana umango wayela manga wasidinga umdiki wakhe wadabula impahla zakhe